sana zethu uhulumende wagijima nje wasephonga ukujikijela induku phezu kwabantu. Ngokunjalo abantu akubathabisanga, sasesithatha leli nyathelo ukubana sihambe emthethwandaba ukubana siye phikisana laloko. Siyabonga kakhulu ngoba umthethwandaba usithethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastrada atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona. Njalo bacacile ukubana even le statutory instrument esasetshenziswayo asikho emthethweni lobabathi snull and void.
Yiso sodwa yini lesi isizathu kumbe njalo alithandanga amanye amabizo?
Yebo kambe siyananzela kulamanye amabizo ayephumile ngxa abantu abangade, kodwa kwakungasiyo njongo enkulu yokubana sifike lapho. Kodwa eqinisweni vele nxa uyisakhamizi salapha koBulawayo kumbe salapha eMandebeleni ukhangele ukuthi nxa kufakwa amabizo vele afakwe ngobuningi bawo abantu bakhona. Asikwali bakhona sibili abanye abangama-national leaders abangangena nxa bengasukila. Kodwa kuyinjongo ukuthi abantu abanengalelo thuba lokubana babe le input kumbe bakhetha abamabizo. Ngokunjalo sakubona kufanele ukuthi kambe umuntu engathi hlezi khona le Harare agijima abuyela bafika sinika amabizo. Kodwa umthetho ucaca kufanele akhulumisane lathi kwakufanele asinike ithuba lathi sibe lawethu amabizo ukuthi hhayi sifuna phana kube nje engxenye labo bese befaka. Njalo futhi lingakhohlwa ukuthi nasakukhetha ama-councillors lapha koBulawayo. Sikhanti ama-councillors afana nayo abuye kithi akhulumisane lathi sibe le input kulawo izitaradeni lezo amabizo akhona. Lawo basunga ukufanana bayehlala ikhansili ukuthi hayi abantu bathi lawo bafake umthetho. Ngokunjalo konke lokho kuzange kusebenze ngezindlela phosa ama-councillors acine engasatshengisi ukuthi wayekhona, kodwa akhethwa yithi kubana simele. So-ke kufanele abe le ngxenye lawo njenge-city of Bulawayo ukuthi ibe le ngxenye. Ngokunjalo yikho sa-challenge ukuthi uhulumende angasilethela amabizo nje ungathi thina singabantu abangacabangiwe.
Lisuka lapha liyanga soluphelile yini lolu daba?
Sikhale ukuthi thina njengabahlali bakoBulawayo ama-councillors ethu ayehle abuye kithi ebantwini bazokhulumisana lathi kuthiwa yi-consultation, sibe le input kumbe lathi sibe sibatshe ukuthi hhayi besifisi lesi starada sibizwe ngegama elinje ngesizathu esinje esinje. Sikhangele uhulumende lokho akuhloniphe engakuphikisi. So ngokunjalo kithi sokuphelile, asikhalanga ukuthi kube lokunye ukuphikisana. Siyabambili, sokufanele kubuye ezakhamizini. Izakhamizi lazo ziletha zamabizo, indaba iphele khonapho.